sidibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe lamhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana u-Owen Mthobi Moyo yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy masambeni kuye siyezokunenge Owen ngiyakwamukela kuhlelo labatsha ba 4 welcome
Hayi lati siyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni olwabatsha.
Hayi siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy. Isihloko lesi sikhuluma ngani?
Alright, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko esinjengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi The Power Anger Over Joy. So laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba. Then nxa sifelele sona sithi The Power Anger Over Joy bese kuba i-subtitle enjaliwe ibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities. Kuthe power kutsho ukuthi amandla njengabantu njengomphakathi siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo lakhonokho sikubiza ngamandla ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla nxa liqhubeka njalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe ubunguye bakhe
Awungitsheleke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu njalo bekunzima na?
Abekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu ngithethe almost 1 year some months ukuthi ngize ngiqede ukulubhala ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwama ngekho khatshana ezingeni eliphezulu kwezemfundo sezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi xa ulibhala ukuphuma ubhodabhod ubethwe ngomoya ikhandi kuye futhi uhlale phansi njani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile lolu gwalo bezizinengi kakhulu okuhlanganisela lele ndaba zemali ukuthi lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolu?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla kodwa umphakathi yiwo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini ngiyo lamandla, ikanti-ke kayisuye olamandla aba umphakathi yiwo onjani olamandla ngoba yiwo umphakathi omenze waba omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna ngibe la yephi?
Kwabasemazweni siyatholakala kakhulu ku-Amazon bayatype The Power Coma Anger Over Joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuxhumana lami ku-Facebook page yami u-Owen Mthobi ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola so bangagcina imali eyabe engange-$30.
Hayi siyakuzwa. Umbuzo wami ugcina bafo uphathelane ngendaba etshiyeneyo njengelizwe sisanda ukulahlekelwa liqhawe umnumzana uCharles Mungoshi yena owaloba ingwalo eziningi ezitshiyeneyo njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kamnumzana uMungoshi isho ukuthini kuwe?
Okay, Charles Mungoshi was a spectacular writer. So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangako ukuthi ukubhala kuyindlela yokuthiyela i-generation ezayo uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni.
Owen Mthobi Moyo umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen.
Hayi sibongile kakhulu.
Ngithola komuhle kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Ngithwakaza omuhle. Bye bye.